Gule spepeli es dabuga es mabes poses fige amakulu ais kombisa es lala enkambeni es pepeli eye tugi refugee camp enga panje gwe dolopole Francistown. Inengi les pepeli labalegela udlagela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka 2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kwele Botswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDukwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Yona impilo njengaphepheli asompilo engathi mina impilo engafiswa umuntu wonke nje ukuthi aphile eyikhona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe isiphepheli, kodwa kuyakusiza lama challenges njayenze ukuthi umuntu asukele izweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli asitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
Sitholisana ukuthi kulokuncindezela okunjengakhonokho, usufana lo muntu oselizweni lakini lapho baleke khona, ngoba sokufana lokuthi uyahlukuluzwa. Ngoba nxa umuntu kungela ma-rights akhe engatholi amalungelo akhe, kufana lokuthi ulokhu ephakathi kokuncindezela. So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kule peace kungela imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile, lokhu abakuthi ngesilungu emotional.
Uweza uthi noma nje impilo ilukhuni, bathola isikhathi sokuzilibazisa bedlala ibhola olamaqembu achiyeneyo ancintisanayo. Okukhathaza uweza lezinye iziphepheli ukuthi kusasa ibaphatheleni bengazi ukuthi bazabuyiselwa ekhaya, bazamukela kwabanye beBotswana, kumbe bazahanjiswa elizweni lesithathu uma bengabuyelanga ekhaya. Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasuchibi oyisiphepheli esihlala eDukwi othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Izovele yona yama-refugees. Impilo ebuhlungu kakhulu. Baphila impilo engathi ngesikhiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba iBotswana, kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. Uchibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba akulanto ebambekayo abangayenza. Uthi noma nje yonke into ilokubi lokuhle, ukuba isiphepheli akula okuhle.
Ngokuhlela kwami enkambeni angayiboni into enhle, bona zonke izinto zizimbi kuphela. Kunabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kuba sizile, but kimi kuyimi mina umoyo amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba oyi-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphephele eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine iziphephele zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya, owendaba ze-Studio 7 eGaborone, kweleBotswana.